Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo Studio 7, ngolwesithathu mhlaka 28 kuNtulikazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
xa sikhangela lesi sicelo sitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende akasimiseli njalo kalulu miselelanga lutho ngendaba yokulinda isikole. Abazali baphakathi kwesimo esinzima, leyo mali kathesi bazayithola phi yokuthi bancedise uhulumende?
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyasekela ukuqiniswa kwenhlelo zokumelana le-COVID-19, kodwa zisola uhulumende ngokuqinisa elokuthi izikolo zivulwe zona zingakalungeli ukuvikela abafundi lababalisi.
Kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nxa umubona lokuthi bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landani, imali iyatholakala sibi xa kuthe sacela kulabo abangaqedi.
Abebandla lezanu-PF sebebumbe ikomithi yokudingela ibandla leli izigidi lezigidi zamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilusa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende useqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 as a level 4 lockdown. Leli nyathelo elamukelwe izakhamizi zakoBulawayo zisekela ukuqiniswa kwenhlelo zokuvikela ukumemetheka nokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthi kodwa ilizwe kalilungele ukuvulwa kwezikolo, njalo abazali ukuba bamncedise ekuthengeni impahla yokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu sekuhle kwadala ukuba uZulu athandabuze ukuzilungiselela kukahulumende okuphathelane lokuvulwa kwezikolo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi yakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association, iBupra, uthi kuqondile ukuba ilizwe liqhubeke nge-lockdown.
Lokho sibona ngathi kuqondile ngoba singakhangela inombolo ziqansile sibe kangaka ezabantu abahlaselwa ngolo mkhuhlane. Lokho kuyatshengisa ukuthi umuma awukalungi, awukafiki esibayeni sokuthi abantu bazihlayele. So-ke siyakhuthaza izakhamuzi isihlonipho khona osokufakiwe, sinanzele ukuthi social distancing siyayihlonipha. Abamaski siwagqoke ngendlela efanele siwagqoke ngayo, sivale imilomo, sivale amakhala, siqhubeke futhi sisebenzisane sanitizer, sigezele izandla zethu ngesepa amanzi agijimayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wakoBulawayo, okhuthaza abantu ukuthi bathathe ithuba leli ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Kunzima ngoba i-lockdown isidluliselwe phambili bantu bakithi. Lokhu kungenxa yokubana inani labantu abathola lo mkhuhlane lababhubhayo liyakhwela, kumele abantu bezame sibili ukuzinakekela. Njalo sithanda ukubonga, siyababona selabantu bakoBulawayo bahamba endaweni lapho okumele bethole khona umuthi lokuthiwa i-vaccine, kodwa bazosibekezelela ngoba bayazi ukubana lo mkhuhlane labo mongikazi awubasizanga. La uyababamba, so kwezinye indaba azathola kulezi sebenzi ezilutshwana, ezinye zakhona vele bayabevele sebebanjelwe umkhuhlane.
Inkosikazi uHlengiwe Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuthi azame ukuthuthukisa uhlelo lokuhlaba amajekiseni ngokwengezelela izisebenzi zempilakahle.
Icebo lokuthi i-lockdown iqhubekele phambili liqondile, kodwa kumele sibekwazi ukuthi nxa kuvaliwe kunje lokuhlaba ama-vaccines akuye kubanga eliphezulu kakhulu. Kuma xa sikhangele khathesi inani labantu abahlabayo ema-clinics lilutshwane kakhulu, kuye lokho kuthathwa ama-100 lama-80 wona lawa kumbe ama-200. Ngibona ngani uhulumende kufanele athathe abonga baku-military kanye laba-retired ukuze bazoncedisa ukuhlaba uZulu wonke ngesikhathi sona lesi se-vaccination program.
Unkosikazi Monica Mutsangwa, umphathi intambo obona ngokwethulwa kwembiko, uchaze ukuba ngesikhathi ilizwe liqhubeka livaliwe, izikolo kumele zilungele ukuvula, njalo uhulumende ucela uncedo kubazali babafundi ekuthengeni impahla zokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokunye okungabe kudingakala ezikolo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kalungelanga ukuvulwa kwezikolo.
Silokudana masisizwa uhulumende ekhuluma ngokulungiselela ukuvula kwezikolo, kodwa inxusa abazali ukuba bamncedise kwisidingo sokuvikela abantwana nababalisi ku-COVID. Masikhangela lesi sicelo sitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakasimiseli njalo kalungiselelanga lutho indaba yokuvula izikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima, leyo mali kathesi bazayithola phi yokuthi bancedise uhulumende?
Imigoqo eyafakwayo ukuba kula kuhamba usiya kwelinye idolobho, ukuvalwa kwemibuthano ngaphandle kwezimfa ezivunyelwe abantu abangamachumi amathathu i-30, kanye lesiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi esidaliweyo i-curfew eqala ngemva kwehola lesithupha ntambama u-6:30 isiyaphela ngehola lesithupha ekuseni u-6:00 iyaqhubekela phambili. Kodwa uhulumende usethe uzavula umngcele e-Victoria Falls kanye leKazungula kuzethekeli ezihlatshiweyo ngokugcweleyo ijekiseni epha umzimba amasosha okumelana le-COVID-19. Lokhu kungemva kokuba ugatsha olubona ngezokwethekelelwa lucelile ukuba luvule ngemva kokuvala imingcele yonke ngenyanga kaZibandlela lonyaka kuzanywa ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Idolobho le-Victoria Falls ngelokuqala ukuba libe lesilinganiso esiphose sifike kumachumi a-92 ekhulwini, i-77% sezakhamizi esezihlatshiwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Kuphetha usuku lwayizolo, abantu akade sebehlabe ijekiseni yokuqala besebe ngaphezu kwesigidi lengxenye, i-1,522,150, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-694,685. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, izakhamizi zaseGwanda sezikhuthazwe ukuba zilandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi lomkhuhlane usisidla ubhedu ubulala abantu abaningi njalo umemetheka ngesiqubo. Okwamanje, abedlula amakhulu ayisithupha abahlaselwe yileli gciwane esiqondini seGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usikomiti wesiqindi seGwanda njalo engumgcini sihlalo wekomiti emelana lengozi, uMnumzana Thulani Moyo, uthi baqhubela umkhankaso ngoba bekhathazekile ngenani labantu abahlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 eGwanda. Umoyo uthi babhode bekhuthaza uzulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Namhlanje sikubone kufanele ukubana sibaxhase sisingene phakathi komuzi wethu weGwanda, sikhuluma nomuntu wonke nje sibakhuthaza ukubana asihlonipheni esikufundiswayo ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwe-COVID-19 esesibone ngani isimemetheke ngesibanga esiphezulu khona lapha phakathi komuzi wethu eGwanda.
Umoyo uthi okunosokudale ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngamandla ikubuthana kwabantu ezililweni bengalandeli iziqondiso zikahulumende ezivumela ukubuthana kwabantu abangamachumi amathathu kuphela.
Ngakho siyacela kakhulu abantu ukubana bazwisise ukuthi isintu sethu besisitsho sibili ukuthi sihambe siyebamba abantu izandla, kodwa ngenxa yobhubhane esiphakathi kwalo kusamele sonke sithetheleni emuva sinike abaqondana lomufi ithuba lokubana ziyesebenza umsebenzi wokuphelekezela oyabe sithe wabhubhane lesisikhathi.
Othaphethe isihlalo sokukhulumela amapholisa ezansi emandebeleni uSergeant Thandolonke Simoyo uthi amapholisa kasoza thandabuza ukubopha izephulamthetho.
Sesiqinise umthetho wogubhane lwe-COVID-19. sinanzelela ukuthi uZulu uyalandela izixwayiso ezalethwa lugatsha lwezempila kahle. Sizaqhubeka njengamapolisa eMathebeleland South siloko sikhankasa ukuthi abantu abavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 ngokuthatha izixwayiso ezivela kuhulumeni.
UZulu kuthaza ukuthi agqoke ama-mask engasondelelani njalo ahlatshwe ijekiseni ye-COVID ukuze avikeleke kulo mkhuhlane. Okwamanje abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emaNdebeleni sebefika phose enkulungwane lamakhulu amane 1395 kuthi abangamathuma ezikhombisa lambili 72 sebebulelile umkhuhlane selokhu kuqale yonale inyanga kaNtulikazi. Abedlula inkulungwane ezingamathuma ezikhombisa 74906 sebehlatshwe ijekiseni yokuqala ye-COVID-19 kwathi abazinkulungwane ezingamathuma amathathu 30,857 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Mube.
Silokhu sikudaba lwe-COVID-19. Intatheli izindaba ezisakhulayo zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani labantu abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba asebegula lokubulawa yi-coronavirus elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo entatheli izindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association, uLeopold Mnende, uthi ngezinye zezikhathi kuba nzima ukulandela zonke iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 lapho besebenza. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, asizweni ingxoxo ayiqhubele Mike Hove we-Studio 7.
Esiwubona ngenani labantu ababanjwa igciwane ele-COVID-19 ukuthi sikhangele amanye amazwi inani leZimbabwe lingani lincane. Lokhu akutsho ukuthi igciwane leli aligcwalanga njalo alikho endaweni eziningi, kodwa akutsho ukuthi uhulumende wethu yenelisi ukuhlola igciwane leli ebantwini abaningi. Singakhayelisisa abantu abangafiki 5,000 bahlolwa ngelanga, kodwa singakhayela amazwi anjengabo South Africa akwazi ukuthola ukuthi kuhlolwa abantu abafika 30,000. So okugcina kusenzakala ukuthi thina inani lethu labantu abatholwa bele gciwane leli bagcina balutshwane.
Mnende, elizweni sekubhubhe abantu abakumsebenzi wokwethelela uZulu izindaba abaningi bebulawa yileli gcikwane. Njengosakhulayo okumsebenzi wokwethelela uZulu izindaba, ukubona njani lokho?
Nalo lokhu kuyasethu sithina njengabasakhulayo. Uhle utshengise ukuthi umsebenzi lo loba uqakathekile, unzima njalo ule ngozi yokufa ekakhulu esikhathini lesi ese-COVID-19. Of course sisiya phambili sikhulekela ukuthi inani labantu abachonayo elizweni lehle, inani lentathe izindaba ezibanjwa igcikwane leli lalo lehle, ngoba sithola sikubona sebesikhuluma labo sisebenza labo bekhuluma sibili abanye bethu ukuthi hayi sembanjwe igcikwane leli, esinika layo imbono yokuzinakekela ukuze lathi singabambi igcikwane leli.
Abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, kulula na ukuhlonipha imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19?
Ukuhlonipha enye imithetho e-COVID-19 kungaba lula, kodwa umthetho wokuminyana yiwo ongani umzima. Kwezinye izikhathi indaba ebisendaweni encane kakhulu, nginganika umfanekiso kamongameli. Umongameli nxa ekhuluma yabeme endaweni eyodwa, intathu izindaba zebe zifika kumbe amathumi amabili, okutsho ukuthi nxa ume khatshana lo mongameli awusoze uthole lutho. Ekugcineni sigcina sikubona ukuthi intathu izindaba zigcina ziminyana endaweni eyodwa, zizama ukuthola umfanekiso kumbe ividiyo ziseduze kwakhe, sigcina sesisengozini yokunikana igciwane leli le-COVID-19 nxa kulo yedombe abaningi abaleyo gciwane leli bagcina benika abanye.
Liyathola na impahla eneleyo efunakalayo ukuzivikela ku-COVID-19?
Kukalutshwane ukuthi kukhulunywe ngempahla zentathe lezindaba. Thola kule mpahla kumbe zabomongikazi, zabodokotela, zamapholisa, zamasosha ezizabo bona abakuhulumente, kodwa angikezwa bekhuluma ngempahla zentathe lezindaba. Intathe lezindaba siyazidingela thina impahla, and impahla esizigqokayo kumbe impahla esilazo asizompahla esingathina ziyasiviyela kugcikwane le ama hand sanitizer aphinda abe malutshwane kakhulu ukuthi vele asitshona sisengozini. Amabandla entatheli izindaba afana labo Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe Union of Journalists aseke azama, kodwa azama lawo afika esikhathini sokuthi abe sesihluleka.
Hayi, isikhathi sesihluke ngumangoyi. Munende ceba lengxoxo.
Ngiphetha ngathi uhulumende ngihlanganisela umongameli lephalamende nxa sesifikile isikhathi sokuthi balamazwi abafuna enikwe uZulu zintatheli zindaba, bengazama ngazo zonke indlela ukuthi besebenzise ubulembu, benganika intatheli zindaba okuthiwa yi-feed ukuthi thina sisebenzise ama-platform ethu. Sisebenzisa i-feed eyodwa yenale, kodwa singani siyayishare kulothi sonke siyebuthana endaweni eyodwa okusisa engozini, kodwa okwakhathesi akukabi khona. Lokho kungenza umsebenzi wethu ube lula, senelise even ukusebenzela emakhaya.
Lo nguLeopold Monende, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti ezakhokhelwa ngusomabhizimusi umnumzana Philip Chiyangwa ukuthi idingele ibandla labo leZANU-PF izigidi lezigidi zemali yamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho luka-2023. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla leZANU-PF okuyiso esizahola likomiti umnumzana Patrick Chinamasa emhlanganweni lentatheli zendaba namhla eHarare. Umnumzana Chiyangwa utshele iStudio 7 ukuthi ikomiti le ilakho ukuthola imali efika isigidi esilamachumi amane amadola, $140 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule, yena othi bazilindele lezinhlelo esigabeni.
Kwenza njengomhlangano wezanu-PF ekwenzeni khonoko sebesenza ukuthi sincediseke. Imali idingwe enhlelweni ezinjengazenezi, njalo isikhathi akulanto endingakhonoko kumele kusetshenzwe even nanxa kuyisikhathi senezi esinjalo budingwe kwezinye izikhwama kwabanye abasincedi abangasincedisa, ngoba uhulumende engalayo lebhadi singalayo imali naleyo.
Lina njengesigaba kukhona lani elizakwenza kuzabuya lesigabeni?
Ye, uhlelo lolu sithandekile nxa lusenziwa luyalusehla lusiya khona ngalezi gabeni kuma-provinces. Abanqasi kudingwa imali lezi kuyabe kuhlehlwa kusiya khona ngale kuma-provinces kuthi labo abasincedisayo labo bebe yibo abafaka imali. Ukhumbule phela kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nanxa ububuna lo unje bakhona abantu abayenza ezenjiwayo lani imali iyatholakala sikithi xa kuthe sacela kulabo abangasincedisa.
Sesikhangela zona inhlelo zokhetho lezi okumele zilungiselelwe imali, ungathi ziqhubeka kuhle yini?
Inhlelo zithandekile, ziphanjaniswa nje umumona lo we-COVID. Kungasho umumo we-COVID ngabe ngithi inhlelo zonke, kodwa but kukhona sithandekile esikwenza njengoba singamanga lanxa sisebenza. Sinanzelela nje njengomhlangano ukuthi kule corona, i-corona silandela imiyalo naleyo World Organization ukuthi abantu basanitize, begeze izandla, bayenze yonke into. I-corona le sikhuluma ngayo ithandekile igcwele konke le maphandleni, sikhona izikhona siliyamemetheka sili corona. Ngokunjalo sisebenza siphakathi kwawumumo nalowo mubi kakhulu we-corona. Sikhale yiko ukulungiswa ama-structure, yiko okwenziwayo okwakhathesi ukulungiswa ama-structure. Siphakathi kohlelo lwakhona lokulungisa ama-structures, ngoba siqale khona kuma-sales. Kuma-sales kathe sesiphutshile, sesiya kuma-district, ubumbe ama-district kuma-wards lapha. Sisuka kuma-wards sesiya kumlungiseni i-province. Singasuka ku-province okuthi alungiswa amalunga e-central committee. Yilo hlelo lokuqhubeka luhamba. Awekho umhlangano uyayidinga sili kakhulu imali ukuthi iqhube wonke umsebenzi wonalowo engiwubalayo.
Umnumzana Kembo Mohati uthi iZANU-PF ngedlula amavoti ayi-5 million. Ubona lokho kusenzakala yini, kumbe abantu abathi umnotho suwile sebengavotela amanye amabantu?
Hayi, kakhulu uqinisile kakhulu Kembo Mohati ngakhonoko umbono wakhe ukuthi singedlulisa esikukhangelele ukuthi singakuthola ngamavoti. Ngoma ngoba abantu beZimbabwe kathi sebekhangela sozithutha zabantu, njalo umumo nalo we-corona ababe chesu hulumeni. Ukumbulu mwa yukoro mkusa na yukoro na wavele makiwe ni kuna hali. Nga uro mkusa na makiwa. Uwe jina asina nila kuto suspani cha jumu mwana loo. Jowa jina nate za mwote nilio za jisombuluge. Kuti korona ya chaile la pazi. Abantu akunanzelela kono kuti asokweshuleka kwahulumende ikweshulekiswa ngumumo wekorona okukhona okungashoko eZimbabwe kuphela okwamazwe wonke jikelezi umhlaba
lo mnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezana uPF esixoxelayo esetsholo chom. Bulaiso kunamhlanje ihlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa aweUtah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungcikelana kwezimota ezingamashumi amabili. Ebangelwe yisavunguzane esesenstrom lengozi yenza kwale umgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni leKhanyisha esigabeni seNitsha. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika libifa libonakala liqansa okwamagama ngenyanga esanda kwedlula, ikakhulu abafunyanwa belo mkhakha omutsha e-Delta variant. Kubika bekolishi ne-Emily Jones Hopkins University yasemalanga. Abazindambo ezobudlelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kamabhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman nomvulo. Lokhu kunokufuthelana phakathi kwe-Melika ne-China endaweni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kamabhala wezimvelo wale-Melika omutsha u-Eli Ratner ufundise ukuqala umsebenzi okusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumbethintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendiza yethina belubhekise kwelesing cor. Amasotsha weletunisia abikwa esigumbanisele isakhiwo sedale lephalamende lelo lizwe livimba abantu okungena yiso ngemva kokuba umongameli Caster Semenya ebike ukubana usexotshwe umsebenziso kahulumende uHussein Mechichi kanye lokumisa umsebenzi amalunga wonke edale lephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezambusazi aphikisayo ukwazaleli ngathini njengesenzo sokugenqula imbuso ikhulu. Abana bechacha bokholo lwesi-Islam abalisa lwele-Nigeria kwaziwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili batholana nabiyo ngo-2008 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili ahambanikwenzi ababathumbe ekarisenaenaeni esikoleni esebrithen baptist high school esesidolobheni elinganyakatho yilizwe elezimithi. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique wamfele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezomncedisa ukuzivikela elizweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esinenyakatho yelizwe. Malunga ehlanganiso omenya namazwe angezansi wezikazi ye-Afrika i-Southern African Development Community SADC avumelene uncedisa ele Mozambique ngamasotsha kanyezikhali zomvikela. Uhulumende wele Mali ubika ubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba nomongameli walelo lizwe uKemela Sinikoita ngeviki edluleyo isefile ngesikhathi ivalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethu lwengabezomvikela ubiza ubana undoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlelisiswa.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Iziphepheli ezinhlanu zahambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba zesithi akumelanga zibuyiselwe eZimbabwe ngoba zibhekane lokuhlukuluzwa zingaphindela. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
umahluli emthethwandaba waphezulu eHebron umzana Michael Liburu ngolwesibili udlulisele phambili udaba luphanye kwayizo ziphephezi zezimbabwe lokuthi zingaxotshwa kwele Botswana. Umthethwandaba waziswe ukuthi igqwetha elimela abahlanu bezimbabwe umzana uBonnie Jonas uphathekile emzimbeni ebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UJonas ngawucelela eziphepheli bekumele afake phambi komthethwandaba izizathu zokuthi kungani udaba lolu kumele luqhubeke. Udaba lwesiphepheli lwaphanye kwasekudlule inyanga ezine ngemva kwesikhathi umthetho othi kumele luphanyewe ngaso. Kodwa igqwetha lithi akumelanga kulandelwe lo mthetho ngokuthi iziphepheli zazinde ukuthi uhulumente weBotswana aqede uhlelo lokubuyisela iziphepheli emuva. Njalo iziphepheli zazinike izatho ngokulobela uhulumente weBotswana ngokuthi kungani zingafisi ukubuyiselwa ekhaya, ngakho bebesalinde impendulo. Abane kwabahlanu laba babekubutho ngakho bathi bangavalelwa entolongweni uma bengabuyela eZimbabwe. Owesihlanu wabaleka eZimbabwe ngemva kokuba ethethwe icala lokuhlamukela uhulumente lokufuna ukumgenqula ngemva kokuba uhulumente weBotswana eveze ungachayi indiva isicelo sokuthi beqhubeke behlala kwelelizwe. Abahlanu laba baphanyeka udaba emthethwandaba. Iziphepheli zifisa ukuthi umthethwandaba umise ukuthi zibuyiselwe ekhaya, zenelise ukuthi zihlale lomphakathi kwele Botswana kumbe zivunyelwe ukuthi ziye kwelinye ilizwe lesithathu elingayishilo Botswana kumbe iZimbabwe. Umahluli uLeburu uthi udaba lolu seluzangena namhla ka-22 Mpandula lapho ukhandelwe ukuthi igqwetha uJonas uzabe esefilile. Omunye weziphepheli ongafisanga ukuqanjwa ngegama uthi bakhandele ukuthi udaba luqhubeke ngemva kokudluliselwa phambili ngolwesibili.
Izolo sithole indaba yethu ayisakwanisa ngokungena ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID. So indaba yethu siyidluliselwe phambili kuze kube mhla ka-22 September 2021. Ilabi kuyabe kungolwesithathu. So ayisakwanisa ngokungena izolo ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID.
Ele Botswana beligcine iziphepheli zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane. Iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela olwaqhamuka kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka 2008. Kodwa ngemva kophenyo olwenziwa inhlanganiso yeziphepheli e-United Nations High Commission for Refugees, iBotswana yavumelana leZimbabwe ukuthi sokuyisikhathi iziphepheli zonke ziphindele ekhaya. Ele Botswana labika ngomhlola njanyakenye uthi iziphepheli zonke ezazikade zihlala enkambeni yeDuku seziphelelwe ngamalungelo okuba iziphepheli ngakho kuzamelwe ziphindele. Ixuku lokugcina liphi indelelo nyaka sokusela abalihlekana bezimbabwe enkambeni yeDukwi. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders selisebenza lenkampani yeBonik elungisa amakha njengengxenye yemizamo yalo eyokudinga imali. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngesikhathi kusethunwa okusemthethweni isivumelwano seqembu le-Highlanders lenkampani yeBonik isithatha amandla salenkampani uBlessings Marangwanda ukukhuthaza abalandeli beqembu leBoso ukuba bathenge amakha ukuze bancede iqembu labo.
Namhla siyatsheka amasapotazi eBoso ukuthi eziBonik sesibile ngama-products lawo ukuthi ancedise i-Highlanders. Bangathenga ama-products lawo 20% of whatever they spend eyabe ihamba ku-Highlanders.
Awusiko wakuqala ukuba iqembu le-Highlanders libambisane nezinye inhlanganiso njengendlela yokuqokelela imali njengoba livele lisebenzisana lamankampani agoqela inyarazo i-RNL kanye le-Sanctuary Insurance. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi bazaqhubekela phambili bebambana lezinye inhlanganiso ukuze baqede udubo lwemali ababhekane lalo.
Ngizathanda ukuthi ngikhulume isitsho esijaleleyo eMandebeleni ukuthi umfula ugcwaliswa isifundana. So thina njengeqembu le-Highlanders Football Club sibona lokhu esikwenza namuhla lapha kuzaphathisa kakhulu iqembu ngoba i-20% yemali ezathengiswa ngayo intoyezi izabuya kwa-Highlanders Football Club.
Inkampani yeBonik yenza amakha anukelelayo afafazwa ngumuntu emzimbeni, amakha okugeza kanye lawo okugcoba, njalo impahla yabo izakube yilophawu leqembu le-Highlanders lesi sivumelwano ngesomnyaka owodwa. Iqembu le-Highlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebeliluthola kuvela kwinkampani ye-NetOne nyakenye, njalo lokhu kulitshile sesimeni esingamanga kuhle njengoba selingasanelisi ukubhadala abadlali iholo labo. Emavikini ayedlileyo lize lakhupha umbiko licela ukuba labo abayenelisayo balisize ngemali ngoba lona linyela indlela yokuqokelela imali kulezi nsuku. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni, kodwa lokhu akweneliseki kulezi nsuku njengoba umdlalo wenguqu ungavunyelwa ukudlalwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lalapho-ke wadlalwa khona bekungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo nguJoseph Njanji.
silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekele Mhlanga nikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.